Yekuliqiniso ukuthi mhla ka 13 January 2023 uMagistrate uThawe Ngwasengstar uthole ulwazi khanye lo sindisiwe Hoitse Moyo bengelacala lokugqugquzela ipublic violence okulicala abathi bebotshwa mhla ka 5 September 2022 baletheswa ngemva kokuba babe hambe eHigh Court lamanye amalunga ebandla besiyachiya ipetition bekhalaza ngokuthi ukutransferwa kwamalunga ethu esuswa eGami esiya eChikurubi laseGwanda kwaku-unconstitutional and unprocedural. Ngobubili babo batholakala ke sebebotshwa phambi kwebulawayo High Court lapho kwakulamapholisa ayehlome ephelele ababamba ke ngobubili babo abavalela Bulawayo Central Police Station ebethesa icala loku-incita i-public violence loku-behavior in a disorderly manner in a public place. Baqhubekile ke behamba e-court kusukusela last year kwaze kwathi ke mhla ka 13 uSengstar wathi kabalala icala.
Kubambe umlomo khonapho Moyo. Kukhanya uMantshi othonisa amacala awamalunga ebandla lenu uMantshi olebizo elifanayo kululutho oluvamileyo yini khonoko?
Uyasimangalisa ukuthi yena lowo Magistrate uThabe Ngwasengstar onguye vele isikhathi esiningi ophatha amacala onke alokwenza lamalunga eMthwakazi Republic Party. Ukwenze njani ukuthi icala elifana nayo ele inciting of public violence likalwazi khanye lo sindisiwe Hoitse Moyo okulicala futhi elaletheswe laba abangu MRP 9 labo batholakala belecala le inciting of public violence kodwa bona bagwetshwa i 33 months the 36 months. Kwathi uPhatho Ncaba ongu national organizer wethu laye watholakala elecala loku incite public violence yena waphiwa i 525 community service ayiqeda ngoNovember okwabazinyanga ezintathu. Okusimangalisayo ukuthi uMagistrate uThabe Ngwasengstar utshengisa ukuba inconsistent ngoba icala eliwani akuvumi ukuthi libe lezigwebo ezichiyeneyo. Kuyakhanya ukuthi ukugwetshwa kwe-MRP 9 kwaba politically motivated ngoba bezavuka begwetshwa kwalala kukhulunyiwe enkundleni ukuthi bazophiwa i-community service baze baba-interviewa ngokuthi kubonakala ukuthi bayenelisa ukwenza i-community service lokuthi bazayenzela ngezindawo zamalokishi abahlala kizo. Ngelanga elilandelayo kwakungolwesihlanu sesilindele ukuthi hayi sizozwa bephiwa i-community service uhlelo lwabuya solutshintshile kwathiwa sebegwetshwe 33 and 36 months. Sezwa kuthiwa i-directive ibuyile ivela khona le Harare ukuthi kabaphiwe leso sigwebo. Ngakho-ke yikho sithi siyamangala ukuthi i-charge efana nayo ilezigwebo ezishiyeneyo.
Ulwazi khanye lo sindisiwe Hoitse Moyo bebesetheswa njalo elinye icala lelo-ke bathi lizathethwa nini?
Bebethiwe lelinye icala futhi elwe-public disorderly conduct abazabuyela emthethwandaba futhi mhlaka 25 January yona le inyanga. Sithanda ukwazisa abalandeli bebandla leMthwakazi Republic Party lo Mthwakazi wonke jikelele ukuthi abethu laba bamelwe ligqwetha lethu ubaba uMr. Ngqobani Sithole oyibambe kuhle indaba yabo